ngakhangela iZimbabwe iphethwe ngabantu abakhulileyo okweminyaka eminingi kakhulu, abantu abasebesibonisile ukuba bona behlulekile. Sikhangela from i-age group eyangena uRobert Mugabe, ukuthi uRobert Mugabe naye wathi kungena esikhundleni labantu bakhe babe ngabantu babesegatheni obuncane, babengelayo i-experience, bengelayo njalo bengela ulwazi masikhangele intweni zokunjani zokukhokela ilizwe. So ikho-ke mina mbona ingathi ma sikhangelela abantwini abasegatheni obuncane, ku-right sibile ukuthi sibakhokhele, sibabone, sibayemukele ma befithi bafuna ukunjani ukuthathela ilizwe phambili. So angeke ngisho ukuthi abantu abakhulileyo akumelanga sibaqakathekise, hhayi, labo kumele kufanane, kumele kube kuhlangane ukuthi kube labantu abakhulileyo, kube labantu abancinyane. Thina esikwalayo ukuba kube labantu abakhulileyo kuphela abakhokhela ilizwe. So nxa abantu abasegatheni elincane bebuya besibanjani sebelolwazi, labo sebefuna ukukhokhela ilizwe phambili, njalo balolwazi masikhangele entweni zokunjani zokukhokhela ilizwe, kumele labo sibayamukele, behlangane lalabo abakhulileyo, besebenze ndawoni ukuze ilizwe lithathelwe, likhokhelwe, lisiya phambili.
Siyasizwe abanye abathi bona abasakhulayo abamelanga bephiwe izikhundla ezifana lokukhokhela ilizwe kumbe ukuba ngamalunga edalela ephalamende, ngoba kunalokhu okuthiwa ngesilungu yi-maturity, ukuthi umuntu uyabe engakakhulisisi engqondweni. Lapho ukubona njani wena khona?
Nalokhu ngiyala kakhulu, ngoba njengoba ngishilo ukuba nxa sikhangele ilizwe lethu labantu abaqala ukukhokhela ilizwe, abantu abathatha ilizwe bhamu, besithathela abantu ababesincindezela abalungu, kwakungabantu ababebancane kakhulu. Ngakhayela i-age group yabantu bona laba abasuka bathatha ilizwe omjuru wonke nabomnangagwa, babengabantu ababesegatheni elincane kakhulu, babengelalo ulwazi, babengelayo i-maturity le esikhuluma ngayo esilungwini okukhokhela, eyokuthi bekhokhele ilizwe. Kodwa yibo abantu lanamhlanje esababonayo ukuthi behluleke. Kho-ke mina mbona ingani i-maturity ayisiyo into esebenzayo.
Abanye besithi abasakhulayo bagcwele enkundleni zokuxhumana lapho Facebook labo Twitter, kodwa nxa sekubuya ukuvota abajabuleli ukuyavota. Abavotayo ngabemakhaya abagcina bewinisa iZANU-PF ngenxa yokuthi bona baphonga ukukhuluma nje beloba besebulenjini. Ukubona njani wena?
Alokho liqiniso sibili mnumzana Chris, angeke ngikwale sibili ukuba baningi abantu abasegatheni omncane ababhizi bexokozela njalo bedlala lapha kuma-social media ko-Facebook, njalo balenkulumo eziningi kakhulu, bayenelisa ukukhuluma, kodwa ukuthi ma sekuyisikhathi sokuvota abalasineke njalo abalafuna ukuthathela ilizwe phezulu ngokuyavota. Lokhu-ke ngingathi yi-problem elizwe lonke jikelele, njengoba thina sisiba ngaka, mina ngile minyaka engu-28 sengivele ngabona ukuba sukusela kudala indaba ye-politics le indaba yokhokhela ilizwe ibiyindaba yabantu abakhulileyo kakhulu, ibiyindaba ekade ibonakala njengokuthi indaba yabantu abadala. Yikho ukuthi sitshintshe ingqondo zabantu abancane basegatsheni oluncane, even from abantwana abale-18 years, ukuthi sibafundise ukuba hhayi, sokumele sisuse iindaba zethu ku-social media, sisuse iindaba zethu zokuxoxa kubo-WhatsApp, sisuke siye kwenza. Yinto efuna imfuqo kakhulu, asonto elula kakhulu ukuthi sithatha abantu laba sibayenze ukuthi beqale ukufuna ukuphatheka endaweni zelizwe. Kunzima kakhulu, asonto elula, kodwa siyabona ukuthi ngenxa yokuthi kuma-platforms lawo ku-social media yindawo ebaqala khona okuqala khona inguquko, yikho sebeqala khona ukutshintsha le ngqondo zabo, le mqondo yabo sitshintsha, sebebona ukuba hhayi, lokho kumele kuyenzekani. So I mean ama-platforms lawa yiyo I think a-right kakhulu masikhangele abantwana abancane.